Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine mhla ka 10 Mpandula 2020 ngu President Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje sebezinkulungwane ezedlula eziyisikhombisa 7429 asebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamashumi phose amathathu 27.9 million.
Sezazama umzamo wokuthi khona si divide and ukuhlala kwezindlu A up to I. Njengakala mhla ngi Thursday uthatha u F kusiyafika ku-I, u-A to E bebethethe izolo. Sizama ukuthi maybe singathola 60 liters, kodwa kukhanya kwehlula ngoba ukubuya kwebhawuza kuvuya kuthiyana.
Kube yisiphithiphithi lamhlanje emzini wemagwegwe, izakhamizi zigijimela ukuya kukamanzi kulandela ukuvuza kwetanka enkulu yekansili yalelo dolobho ebiwagcina.
So kodwa kusekhodi kuyadanisa ngoba uzathola ukuthi uhulumende nabojeni bonke sebesayitha i-NPRC okuyiyo lami nginjenje ngikhangelela ukuthi yokuvuza ikhokhele umsebenzi wokukhumisana umlodi.
Ukuthonisiswa kodaba lokumisa umsebenzi wokugejwa lokungcwatshwa kutsha kwababulawa ngumbuqazi wegukurawundi kuqalile emthethwandaba we-High Court lamhlanje. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsaka. Sebezinkulungwane ezedlula eziyisikhombisa 7429 asebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe, abazinkulungwane ezedlula ezinhlanu 5542 babo bebikwa sebesinde kuleli gciwane eselibulele abedlula amakhulu amabili 222. Emazweni awezwekazi le-Africa asebebanjwe ligciwane leli besedlula isigidi 1.3 million labulala inkulungwane ezingamashumi edlula amathathu 31,902. Abekolishini le-Johns Hopkins University yakwelemelika bona bathi emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamashumi phose amathathu 27.9 million asebefunyanwe bele COVID-19 yabulala abantu phose isigidi esisodwa 904,485. Kubeyiwa kube yisiphithiphithi abantu beminyezelana lamhlanje elokitshini lemagwegwe ezakhamizi zigijimela ukuya kukha amanzi kulandela ukuvuza kwetanka enkulu yekhansili yalelo dolobho ebiwagcina. Lokhu kwenzakala amanzi elokhu esilela kuleli dolobho njalo. Ikhansili isithi asemalutshwana emadamu, kukanti-ke lezi tishi zawo zama-reservoirs zifuna ukulungisiswa. Izakhamizi zithi sezihlale amaviki ambalwa zingela manzi njalo lawo avulwe ensukwini ezedluleyo kwamanye amalokitshi abengcolile kakhulu. Uhlupho lolu solubangele ukubana kube lukhulu ukuba izakhamizi zilandele iziqondiso ze-COVID-19 ngoba zisondelana lapho zidinga amanzi njalo zingenelisi ukugeza izandla ngesikhathi sonke. Okuningi ngalolu daba sukuzweni kungxoxo usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ayiqhubele unkosazana Magodo Ngamahlangu olwela ilungelo loluntu.
Lapho esihlala khona esigaba esihlala kusesidingo ukugodlwayo sile 700 households, kodwa i-700 households inezisakhumbulisa kulabanye kulamaloja kulezindlezi lamaloja. So maybe singathi on average maybe sivunwa ukuthi families angabetholakala ku-700 households nalawa angafika kubo-1,500 families. Indlu yinye ngayinye kuyadependa ukuthi khona kwelilanga lezo 2 buckets which is 40 liters kumbe 3 buckets. Sezazama umzamo wokuthi khona sidivide ngokuhlala kwezindlu A up to I ukuthi ngo-day 1 namhla singathi ngemonday njengala mhla ngi-Thursday uthatha u-F kusiyafika ku-I, u-A to E bebethethe izolo. Sizama ukuthi maybe singathola ama-60 liters, kodwa kukhanya kwehlula ngoba ukubuya kwebhawuza kuvuya kuthiyana. Lokhu kwenza njalo kabuyi ngesikhathi esifaneleyo ukuthi singathi i-regular time esikwasinga isikhathi esingaka. So siyavuka ke layinela ngamabhakethi khona ngale. So kubangela ukuthi abantu bathone behlezi bedinga imthunzi kumbe bedinga ukukhudumala. I-social distance isibaluleka kusiya ngomkhathi ukuthi yabe unjani. ende ithuba lokugeza izandla kalitholakali kakhulukazi ngoba amanzi vele wena ngawoka wakho lokugezisa amabhakethi nalawo uyathola ukuthi amabhakethi sikhanga ngawamanzi uwagesa kankhona kwenza asahlambulukanga ngoba uyabulugesini suka ngale ndlini kodwa uyayitshona elayinini kulokufuqana kulakho konke konke so udaba lwamanzi lukhanya luyinkinga kakhulukazi.
Sizwile njalo imbiko ethi abantu lamuhla bekuyisiphithiphithi befuna ukuthatha amanzi aphume empompini ebidabukile.
Amanzi vele wona ngeyinele njalo amanzi aphumayo abuya elephunga. Uma ukhangela abe lekhala isikhathini abe brown kodwa usethusa kakhulu liphunga ngoba ikhala sesicanga ukuthi mhlawumbe ukuthi impompi zikasela amanzi sihlala isikhathi sidingela amanzi sezingcolile amaphayipha sengcolile iphunga elingani isikhathini yathi izangani ngelesuweje isikhathini ngani ngelokukhunta so amanzi angkhona la nxa ugeza ngawo akamahlanga okukhona futhi sinanzelela ukuthi lokho amanzi nalawo esebuye siqasa ngane lephunga nxa sigeza ngawo sesiqubuka ngikhuluma nje mina imangobo ngoba ebusweni pimples ngamaqhubu oqhubuka lomzimba wonke nje uyaqhubuka ngikhuluma nje endlini yami sonke sicoba ibekhadini umzimba wonke ngoba sima kulamaqhubu qhubu ngazo sikhangelele uthi kudalwa ngamanzi ngoba lawo makhelwane nanku siyababona benjalo laphela amaqhubu la amanzi impombi nxa ingadabuka sihle abantu bagijima baye kukha besifika besele ukuthi basebenzise amathole usukhangela ukuthi vele amanzi anawona ngoba awasengcolile so nxa sisewasebenzise kuthole etoileti echembeni esizahlala kuyo kuletha ingcekeza lokuthi amanzi alana vele siwasebenzisa njani so khonkena imikhuhlane izaqhubeka isanda siyedolobheni lakobulayo ngoba isisombuluko sokuthi singathi i-long term solution akasiyiboni lokuthi nxa kuthiwa izikolo ziyavulwa zivulwa njani kungela manzi imizamo kumele ibonakale kakhulu azi kudolobhe kwaphola kobulawayo nalo
lo bekungunkosazana makoto ngamahlangu olwela ilungelo loluntu ubexoxa ecingweni losithandekile mhlanga westudio 7 ekobulawayo. Ukuthonisiswa kodaba lwenhlanganiso yabebhejula kazulu labanye abafuna ukumisa umsebenzi kahulumende wokugejwa lokungcwatshwa kutsha kwabantu ababulawa ngumbhuqazwe wegugrawundi kuqalile emthethwandaba waphezulu we-high court kobulawayo namhlanje lapho idali elikhuthaze uhulumende ukubana alandele isisekelo sombuso. Wanastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Udaba lolu lukhwezwe emthethwandaba we-High Court libandla lezaphu lisebenzelana lenhlanganiso ezigoqela ibhejuli kaZulu omunye wabasinda kumbhuqazwe wegugurawundi umnumzana Charles Thomas labanye befisa ukuthi umongameli Emmerson Tambo Mnangagwa iMathebeleland Collective uhlangothi lwezamasiko unkosikazi Jenny Williams le-Commission National Peace and Reconciliation bamise umsebenzi wokugebha amathambo abantu ababulawa ngombhuqazwe wegugurawundi ngemva kokulalela okumunyethwe zingwalo zamagqwetha amacele omabili umahluli uJustice Martin Makonese uchaze ukuba umbhuqazwe wegugurawundi ludaba oluphatha kubi abantu ngakho kumele luphathwe ngobuciko obukhulu kulandelwa isisekelo sombuso. Umnumzana Mbuso Fuzwayo, umqondisi wenhlanganiso yeBhejuli kaZulu, uchasisa okuphume edale lamhlanje.
Sokuda kusekhodi kuyadanisa ngoba uzathola ukuthi uhulumende labojeni bonke sebesayitha i-NPRC, okuyiyo lami nginjenje ngikhangelela ukuthi yokuze ikhokhele umsebenzi wokukhumisana umlodi. Kodwa okudanisayo ukuthi ma behlangana njalo nje akukho oke wabuza omunye ukuthi kati sahlangana singena NPRC kuchoni sebevika ngayo ecourt ukuthi thina bekuze se secret dress ku NPRC na othenza kahamba njalo ku NPRC bona bangayithathi serious
umkhokheli wenhlanganiso wemanyano wenhlanganiso ezizimeleyo olwemathebeleland collective kanye lomkhokheli wayo unkosikazi Jenny Williams balele ukukhuluma ngalolu daba bethi lusasemthethwandaba. Abanye abafakwe amagama abo kulolu daba olukhwezwe e-High Court bagoqela i-commission ebona ngokukhumisana umlotha e-National Peace and Reconciliation Commission umgcinisihlalo we-NPRC uJustice Selonare umphathintambo ogatsha lokulondolozwa ukulondolozwa kwamasiko umanyano wenhlanganiso ezizimeleyo olwemathebheleleni collective kanye lomkhokheli wabo unkosikazi Jenny Williams. Ngenyanga kaNcwabakazi umongameli Emerson Mnangagwa ube lomhlangano lenhlanganiso emathebheleleni collective labanye abantu bekhulumisana ngodaba lwegugurawundi baphuma lesinqumo sokuthi kugejwe amathambo ababulawayo ukuze kuqaliswe uhlelo lokuphiwa amaphepha wokutshona kwabo ama death certificate okungakhokhelela ekuthini abantwana abasalayo labo bathole ingwalo zokuzalwa ama birth certificate abangazange bewathole. Kodwa lamhlanje bayakuphika bathi amaphephandaba aloba imibiko engayisiyo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Umanje kuzayi hobe lamhla ulahle icala lentathelo izindaba ezimbili uFrank Chikore osebenza ezimele lo Samuel Takawira wenkampani yomsakazo we 263 chat esithi kabalacala abalidalayo ngemva kokubotshwa ngamapolisa besetheswa umlandu ukwephula iziqondiso zikahulumende eze COVID-19 lockdown. UMrs Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ababili laba bebevele belilandula lelicala ngemva kokubotshwa kwabo mhla ka 22 kwenkwezi esibhedlela sePark Town esisemzini weWaterfalls. UChikore noTakawira babeye kulesi sibhedlela ukuyakhuluma labesifazane beMDC Alliance abathathu ababeselatshwa ngemva kokuthunjwa lokuhlukunyezwa kakubi abathi onkosazana Joanna Mamombe, Cecilia Chimbiri lo Netsai Marowa. Kodwa umchuchisi umnumzana Lawrence Gangarahwe ubethi uChikore noTakawira bangena esibhedlela sePark Town ngokungekho emthethweni besephula iziqondiso ze-COVID-19 lockdown ikakhulu ese-social distancing. Ekubuzisisweni ngamagqwetha ababili laba umpholisa obephenya udaba lolu uColin Makore utshele umthethwandaba ukuba wayevele engazange abone ababili laba bedala icala wezwa njengeziphathamandla ezingaphezu kwakhe ethi uyazimhlophe ukuba amawadi esibhedlela lesi mancinyane njalo kuvunyelwa isethekele esisodwa kuphela. Ngakho ke ukungena kukaChikore noTakawira kwatsho ukuba abantu basebebaningi kakhulu kule wadi. UMakore waveza njalo emthethwandaba ukuthi ababili laba kabazange baphikisane laye lapho ebatshela ukuthi baphume esibhedlela njalo ukuthi akayisuye owababophayo, kodwa lokho kwenzakala ngemva kokuba sebephumile esibhedlela kodwa wabanikeza kumapholisa enkambeni yeWaterfalls ayiwo ababophayo. UChikore ubemelwe ligqwetha umnumzana Phaidamoyo Saurombe wenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights. UTakawira emelwa ngumnumzana Tonderai Bhatasara wenhlanganiso yinye. Igqwetha uSaurombe ulandisa ngokwenzakale edale lamhla.
It was the ruling for an application for discharge at the close of the state case.
Lesincumo bekungesiphathelene lesicelo sokuba lulahle lolu daba ngemva kokuba abesethiswa icala laba bebhalele umthethwandaba kulandela usection 198 subsection 3 umthetho we-Criminal Procedure and Evidence Act beveza ukuba abathutshisi behlulekile ukupha ubufakazi obaneleyo ukuba ngempela abanecala. Ngalokho besithi kumele lilahlwe icala abanethiswayo leli. Umthethwandaba uvumelane lalabili laba wanquma ukuthi abathutshisi behlulekile ukuveza lobo bufakazi obebudingakala ukuze abethiswa icala laba bathoniswe. Ngenxa yokuswelakala kwalobo bufakazi ke lilahliwe icala labo ngemva kokuba betholakale bemsulwa.
Isikhulumeli senhlanganiso yentatheli izindaba ezisacathulayo eYoung Journalists Association Zimbabwe umnumzana Leopold Munende uthi kasibamangalisi lesi sinqumo.
Vele babengafuzanga bebotshe, thina sasikwazi elayo uhulumende wayekwazi ukuthi abantu laba abenzanga lutho. Esiwufunayo thina ukuthi uhulumende alungise i-environment lesisebenza yiyo le, amapholisa asihloniphe lathi siwahloniphe amapholisa.
Kodwa umphathintambo wezokukhitshwa kwemibiko unkosikazi Monica Mchangwa uthi uhulumende wakhe uyayiqakathekisa imisebenzi yentathelo izindaba kungakho ehlala ekhankasela ukuhlonitshwa kwazo ngabenhlangothi zezomvikela, ngoba olwezindaba kuluhlangothi oluqakathekileyo ekusabalalisweni kwemibiko ikakhulu ngalesi sikhathi sodubo lwe-COVID-19. Kunjalo nje umantshi uPatience Madondo weMashingo laye unqume ukuba uCounselor Godfrey Kurawone kaWard 4 akalacala akade eletheswa lokuthi waphazamisa uhamba kuhle kwezimota kwamunye omgwaqo weMashaba mhla ka 31 Ntulikazi. Lesi sinqumo siza ngemva kokuba uKurawone evalelwe okwensuku ezingamachumi amane esalelwa lemvumo yokuhlawulela isibambiso sebail. Ngesikhathi abathathu laba betholakala bemsulwa, amapholisa abophe umkhokheli wenhlanganiso yezifundi zemakolitshini eyeZimbabwe National Students Union uThakudzwa Ngadziwore esetheswa umlando wokukhokhela iqula labasakhulayo ukutshengisela phandle kweguma lenkampani ye-Impala Car Rentals beveza ukukhonona kwabo phezu kokuthunjwa lokuhlukunyezwa kwesinye isifundi uTawanda Mjeyiwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Live talk lamhlanje kuhlelo asihlu zeni bomama sikhangela ukubana bathinteke okungakanani abesifazane ngomumo oseZimbabwe okwamanje kwezombusazwe la kwezenotho. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane,
uMnumzana Bob Woodward intethele izindaba elodumo eyaziwa ngokuloba udaba olwasusa uMongameli Richard Nixon esikhundleni olwaziwa ngokuthi iWatergate scandal. Useveze ukuthi uMongameli Donald Trump wayesazi isimo esibi somkhuhlane we-COVID-19 kodwa wenza engani ngumkhuhlane odlulayo esizela ukuthi kungavalwa amabhizimusi ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lukamongameli oluzakwenziwa lonyaka ngoLwezi. UWoodward wakhuluma loTrump ngodaba lolu lokunye okuveza ukuthi kazihluphi kangako ngokukhathaza abantu abansundu. UTrump utshele intatheli zindaba izolo ukuthi wenza lokhu esenzela ukuthi abantu bengethuki kakhulu. Sokula bantu bose abazinkulungwane ezingamakhulu amabili 191,000 asebebulewe yi-COVID-19 kwele Melika. Sebesedlula izigidi eziyisithupha 6.4 million asebehlolwe batholakala bele-COVID-19 elizweni leli. Abadabuka eMelika bathi babengasoze babanjwe umkhuhlane lo abantu abaningi kangaka. Ngabe uTrump waveza ukuthi umemetheka okwedusayo umkhuhlane we-COVID-19. Bakhala kakhulu abantu kwele South Africa kulandela ukubhubha kukaGeorge Bezos, igqoja elamela uNelson Mandela wayesethiswa icala lokuzama ukugengula uhulumende wabamhlophe labanye bakhe ngomnyaka ka-1963. Ukutholiswa kwabo waziwa ngegama lokuthi i-Rivonia Tribe. UBezos obhubhe izolo wazalelwa eGreece wahlala kwele South Africa eyisiphepheli kulandela ukuqhamuka kwempi ye-World War II.
Ngemva kokukhangelela isisombululo kuqula leSouth Africa ele-ANC, abanye abeZimbabwe sebesithi isisombululo sengxabangxoza yeZimbabwe sizavela ebantwini beZimbabwe hatshi emazweni angomakhelwane, ngoba amazwe afana leSouth Africa abuswa ngamabandla alembali yempi yenkululeko. Ngalokho-ke abona ngasolinye leZANU-PF. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele ingcwethi ecobungula izombusazwe uMnumzana Ambrose Sibindi endawonye lesiphathamandla sebandla leZANU-PF uMnumzana Believe Gawule onguye osungula lingxoxo.
Yazi ukuthi thina ilizwe leli eleZimbabwe libuthisekile okumangalisayo. Ungakhangela kanti bona abantu ababuya bethu bazosincedisa ngapha, imisebenzi emikhulu eSouth Africa iphethwe ngamaZimbabwe. AmaZimbabwe ziya all over the world, njengoba kathi sikhandi ukukhona ngapho. IZimbabwe ile kwi-human resource yaseZimbabwe yintshantshi, ingcitshi sibili iZimbabwe. Linakho konke okudingakalayo okungalenza libe lilizwe elihle kakhulu ukwedlula amazwe amanye emhlabeni jikelele. Okusilelayo yikuthi sihleleke kuphela. Thina sekuhleleka kwethu kungaba yikuthi yikukhulumisana sihlale phansi kamaZimbabwe njengoba ilizwe lelilinge labantu leningi lethu sonke sizwanane sibe lokuthula elizweni lethu, sincedisane thina sitsho lokutsho ukuthi thina sinahlupho, thina uhlupho esingalalo kungaba yinto esingalayo kuleli lizwe esingayiyimpota ibuyivela kwezinye indawo, kodwa sithede kuhlela amanye amazwe sidlelane kuhlela amanye amazwe, but umuqhophu si silabo ukufunda silabo abantu iSouth Africa iya benefit kakhulu kithi ngabona lezi refisi ukuthi ngalokhu hlala kulo support na eZimbabwe bonapha ukuze bona ba benefit lokho ngiyakutsho ngoba yinto ekhona eyibonayo ukuthi asizwanani ngezombangazwe lezi yize sibe sidumisiswe kuphela ngoba kulabantu bangaphandle abayibo abaseza
sibe semumelo nalowo. Hayi, kuzwakala. Mnumzana Sibindi, wena uthini ngalokho okukhulunywa ngugawule, ikakhulu nxa sikhangela ukubana uthi yena ubucopho bukhona kodwa asazi ukuthi kusilela. Nanti udaba Gawule uyatsho lapho ubaba Sibindi uthi hayi ilizwe lingalibuswa kakuhle ngakungeladuba.
Kuliqiniso khonoko bande ukuthi izinto aluba zonke zime kuhle elizweni ngaba silashupho ngabe siyezwana ngaba silashupho uhlupho olukhona kuphela eZimbabwe engilubonayo asimtekene emuva le ngiyakhumbula ukuthi unkomo wayenzani unkomo waqeda uduko leli olwalukhona ngasanisikhathi ngokuvuma ukuthi abantu besebenze ndawonye lanxa wayemkhulu unkomo wavuma ukwehla kodwa kathesi uhlupho esezilukhona esilubonayo ngabantu abangavumi ukukhulumisana labanye nansi ipholadi ikhona ipholadi naliyana ngabe wonke umuntu uyahamba kwabalangeni kungakhathaleki ukuthi ibandla likhulu kumbe lincinyane kumbe linganani abantu sikhulumeli khona phana abantu bethi kodwa siyazama ukuthi sikhulumisane lapha kodwa kuphola kodwa kulungi lapha sesehlula ngabona ukukhulumisana sesingacela kwabanye bangaphandle ukuthi bezosilamula lapha singazwanani khona kodwa kathesi akulanto eyehlulayo kodwa kulabanye abangafuniyo sizakhulumisana ngabi singafuni ukuhlale phansi sikhulumisane thina sodwa yebo phela angitsho ukuthi kulokho ukuthi ukuhlala phansi sikhulumisane ukuthi sivumelane kungenzakala singavumelane kodwa ngabe siyahlala phansi sikhulume njengamazimbabweni ngoba ilizwe lelingelethu sonke ngokulingana ilizwe lelingelethu sonke ngokulingana unkulunkulu wasinika leli lizwe yiko wasinika lona esithina unkulunkulu wathi ukuthi sawasinika ilizwe lethu elinenotho wasinika labantu abantu abakhaliphileyo abantu abafundileyo ilizwe lithuthukileyo elinjengaleli kodwa ekusilelayo yokuthi abanye bethu basebenza labanye abantu abangaphandle.
Ye, hayi isikhathi sesidliwe ngumangoye ungasigqibela uhlelo lwethu mnumzana Sibindi.
Ngathi ecubungula izombusazwe exoxa endawonye lesiphathamandla sebandla lezanu PF mnumzana Believe Gawule. Izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwele South Africa ziyalisola okwamagama iqula labebandla le-ANC eseliphindele ekhaya livela eZimbabwe ngokwehluleka ukukhuluma sobala leziphathamandla zeZANU-PF ngesimo esiselizweni lelo ikakhulu esokwephulwa kwamalungelo oluntu. UBenedict Nhlapo usethulela lolu daba.
Izizalwane zeZimbabwe lezi zithi umbiko wamabandla omabili uveza sobala ukuthi akukhulunywanga lutho ngohlupho lweZimbabwe. Isikhulumeli sebandla leThe Patriotic Front uMnumzana Mxolisi Ncube uthi umhlangano ubungokuyachitha imali unathwa itiye.
Kusadingeka kakhulu ukuthi singabantu beZimbabwe ke sihlanganisene amakhanda sivumelaneni ukuthi iSouth Africa lawo wonke amanye amazwe akwizwekazi laseAfrika ayikho into angasisiza ngayo.
UMnumzana Crispin Nyono webandla leMthwakazi leBaration Front uDMC leZANU-PF badlala ngamafutha abilayo emlilweni.
Ma umuntu eyakuthi akula crisis eZimbabwe okwamanje uveza sobala ukuthi lowo muntu akalabuntu, lowo muntu ngosuthayo while abantu belamba ephakathi kohlupho.
Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Mlungisi Jabalala uthi ayihliphume iphele kulolu daba iANC.
Vele uqinisile uObedi Mpofu uma esithi i-ANC bebeyizivakatshela abangani bayizana bebesiyaqinisana bebonisana ukuthi kufanele beqhubeke njani besihlukumeza.
Kodwa isifundiswa seZimbabwe uMnumzana Bongani Nyati uthi kungenzeka ukuthi ensitha bekutshelwana amagama aqatha.
Ngasese ma bekhuluma ibandla le-ANC kusho ukuthi liyaqhubeka litshengisa ukungajabuli ngalokho okwenziwa iZANU-PF.
Umbiko wethulwe ngamabandla la omabili ngemva komhlangano uveza ukuthi bakhulume ngokuqinisa ubudlelwano babo njalo lokuvikela inkululeko abayitholela amazwe abo. Ekuphendukeni kwaleli qula le-ANC kwele South Africa likubeke kwacaca ukuthi lizobuyela eZimbabwe lekhulumisana lamanye amabandla ezombusazwe lenhlangothi zikaZulu ngoba likhathazekile ngesimo esiseZimbabwe. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Umongameli Donald Trump wamukele ngenjabulo ukubana usekhethwe lilunga ledale lephalamende kwele Norway uMnumzana Christian Tybing Gjedde oyibandla le-Progressive Party ukuze aphiwe isicoco seNobel Peace Prize kulandela ukulamula kwakhe inzondano phakathi kwele Israel lele United Arab Emirates. UTrump wethule umbiko enkundleni yokuxhumana yeTwitter kanye lekhasini lesigodlo seWhite House eveza intokozo yakhe. UTrump wenze ukuba amazwe omabili ayezondana kwamagama akhumisane umlotha ngemva kweminyaka eminingi efuthelene. UTrump wake wakhethwa ngomnyaka 2018 ukuba anikwe isicoco lesi kodwa akasitholanga. Isicoco lesi sinikwa abantu abaletha ukuthula emhlabeni jikelele ngendlela ezishiyeneyo. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe loMnumzana Thomas Sithole ingcwethi ecobongola ezombusazwe.
Ukuthi kube lokuthula, yena uthe ebuya wadala ingxabano lengxabangxoza lapho kulo confusion eningi kakhulu. So besingakhangelanga ukuthi umuntu onjengoTrump uma sesikhangela indlela obuse ngayo engaba ngomunye wabantu abakhethwayo ukuthi engathola isicoco lesi. Sikhuluma nje kanje khona eAmerica sibonile ukuthi abantu abavela kwamanye amazwe baphethe njani ikakhulu uma sikhangela uhlanga olumnyama olwabantu abansundu kube lokuthengisela kakhulu. Lokhu sikubona kakhulukazi embusweni kaTrump. Ngakho besiyakhangelanga ukuthi kungaba ngumuntu olegama elingabethwa emagameni abantu abalondoloza ukuthula emhlabeni wonke jikelele.
Kulabanye sithole abangani bamthakazelela. Ungathi ngakhona
bakhona ye ngiyavumelana lawe abamsupportayo ukuthi kwenza kuhle kungenxa yokuthi kade bengalasibindi sokuthi bephakame betsho ukuthi hayi thina vele kasifuni ukuthi le minye imihlobo enjengabantu abamnyama kumbe ezinye izizwe lazo zikhangele njengabantu esilinganayo sonke. So ke yikho bemsupporta uTrump bathole umuntu ube lesibindi sokuthi etshengise ukuthi yena umi ngaphi. Singakuthi ngama true colors ngesiNgisi, akafihli ukuthi yena uhambisana kakhulukazi lalaba abamhlophi abangafuni ezinye izizwe kumbe abantu abamnyama bekhangele njengabantu labo abalamalungelo njengabantu abamhlophe babona ngani hayi labo bangaphansi abalingani labo bona abamhlophe yikho ithola abantu abamsekelayo kube lokuthengisela ukuthi hayi bona khona ukwanisasaba ngokuthi sesidlulekiko iracism lay hayi asikadlulekiyo ngoba siyakubona ukutshengisela lokho kube khona iBlack Lives Matter iqale eAmerica kodwa kugcine sekuyi-global movement.
Umnumzana Thomas Thole yingcwethi ecubungula izombusazwe limuze ekhuluma ecingweni lapho lo Gibbs Dube weStudio 7 ewobulawayo. Singeke ehlukane izihlobo kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela sebezinkulungwane ezedlula eziyisikhombisa 7,429 asebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamashumi phose amathathu 27.9 million. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Oliver Lelisayo, uPraxedes Jeremiah.